Ngomnyaka ka-2015, uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningivela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amasekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungelasidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sithi abeZimbabwe abaseBotswana balakho ukuqala ukuthumela impahla ebeyikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okuningi akutholakali. Lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana le-Francis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anjeyabo cooking oil cause ezithi we are struggling to get these commodities in Zimbabwe but sokusiba lula nje ukuthi nxa singaphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
UNkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi i-duty ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana lendlini yokudla okwakha kanye lokulima lokunje okuthiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe noma nje ungacaci ukuthi umthelo weduty wona uzahlawulwa kanjani. Ngingumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabona kwele Botswana.